Wala mngela emweni ngenjabulo nguntunga milinko mo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ikakhulu ngezehlakalo esizibone kuzinsukwane ezimbalwa ezedluleyo ezifike namhlanje kuvuthwa ndaba lokuthi kube khona abantu abatshengiseleyo ngoba bengafuna abanye babakhokheli asebekhonjwe ngeminwe bekhonjwa ubuthakathi.
Siza kuzwa okwenzakale kubasekeli bebandla leZANU PF lamuhla.
Bona kuzima kakhulu ukuthi European Union ibisiqala ukuthi ingaqala ukusebenza nohulumende weZimbabwe yena ongakhanyiwo kahle ukuthi kathi vele osabusa ngubani njalo ufisa ngaliphi njalo uzabusa kwesikhathi esidungakanani.
Idale le-Constitutional Court kwele South Africa linquma ukuthi amapholisa akulelo lizwe kumele abophe njalo athonise iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ezetheswa icala lokuhlukuluza amalunga amabandla aphikisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Lamhla lilanga elikhulu kakhulu kubandla leZANU PF lapho unkosikazi Joyce Mujuru azathoniswa khona amacala okubhidliza iZANU PF ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni webandla leli iPolitbureau esigodlweni sebandla eHarare. Ngaphambilini komhlangano lo inkulungwane zabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bakamnumzana Emerson Mnangagwa zibuthene phandle kwesigodlo seZANU PF zitshengisela insolo yazo kunkosikazi Mjuru lo mkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda. Abantu laba bebethwele amabhakane alotshwe imbiko echothoza uMujuru lo Sibanda. Inkokheli yabalwa impi yenkululeko ebalisa umnumzana Joseph Chinotimba lelunga lePolitbureau unkosikazi Shubai Mahofa bethule amazwi abo besola uMujuru lo Sibanda. Engakangeni emhlanganweni wePolitbureau uMongameli Mugabe utshele ekade betshengisela laba ukuthi uSibanda usezenza okhokhela ilizwe. Ukuhlaziya okwenzakalayo ebandleni leZANU PF uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwanazi oqale ngokumbuza ukuthi uyezwa na ukuthi ingungu yeZANU PF isikhala kakhulu.
Ye hayi uqinisele mawuthi mayisikhala kakhulu iyabisizadabuka ingungu. Yikho esikubonayo eqenjini leZANU ikakhulu ngezehlakalo esizibone kuzinsukwane ezimbalwa ezedluleyo ezifike namhlanje kuvuthwa ndaba lokuthi kube khona abantu abatshengiseleyo ngoba bengafuna abanye babakhokheli asebekhonjwe ngeminwe bekhonjwa ubuthakathi. Lokhu ke kukhomba ukuthi uma kuqhubeka kunje imbiza izaqhekezeka phakathi kube khona iziqayiqa ezithile asazi ukuthi sizokuba zingaki, kodwa esikubonayo okucacele wonke umuntu obonayo nolaleleyo yikuthi akusafani, akusanjengakudala. Leli bandla lombutho weZANU uphakathi kwesiphithiphithi esinzima.
Siyabona ukubana umkhokheli wamawovets umnumzana Jabulani Sibanda la ukhanya uphakathi kundaba leyi ngenye yembangela yokutshengisela kwalamhlanje. Kungakutshengisani lokhu, bazasekela yini abanye amawovets ukuthi unkosikazi Mjuru angasuswa?
Izinto ezinjengalezi mfowethu okumele ukwazi ukuthi bona laba bantu abaye bayatshengisela ngabantu abaye bayaqoqwa ngiqembe elithile ngoba lile nhloso yokuthi kuvele sengathi laba bantu kabalala usekelo lwabantu beZANU. Bakhona abanye abantu abangabalandeli beZANU abe bengekho lapho, mhlawumbe futhi abaningi ukudlula labo abaye bayatshengisela, ukuthi nabo mabethe bathanda ukuthi babaletha babo ngesikhathi ababesikhethile ungagcina ucabanga ukuthi kanti leli bandla linjani. Okusobala ke ukuthi bakhona abantu abathile abafuna ukubumba umfanekiso wokuthi lo mama onguJoyce Mjuru nalendoda enguJabulani Sibanda konke abakumele wena bakwenzayo akufuneki kuzano, njalo kumele basuswe, mhlawumbe bathelwe igama talks ngoba mhlawumbe bayizo lezo mpehlane okuthiwa kudala zaphehla.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcweti ecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.